America iya ngokuthi kumi njani kuwenze iba mnandi ibe buhlungu depending on ukuthi kumi njani empilweni yakho. Kwabanye abimnandi mhlawumbe sikhangeli kakhulu kwezemoli, kwabanye abimnandi ngoba belazi imoli zabo. Mhlawumbe ibe buhlungu ekutheni nxa imoli ingekho isekhaya, kuba buhlungu ke lapho. Lanxa ula imoli yakho lapha, of course ngingatsho ngithi kuyabe kubuhlungu ngoba nxa ukhangela okwenzakala ekhaya ngale obajile ekhaya kuyabe kubuhlungu kibo. Angithi yabona, yona nje ibisi sibanhle ekutheni isivula amehlo ukuthi sibone okungaphandle. Mhlawumbe kuzafika i-opportunity yokuthi lokho esikubonayo siku-implemente kithi le ekhaya, for instance. Ngingatsho njalo ngamafitshane.
Okokuthi uyazibona ubuyela ekhaya komunye umnyaka?
Komunye umnyaka ekhaya kusekhaya, ngiyazibona ngibuyela lama ekhaya. Ngoba ekhaya nxa kungalunga akula muntu ongafuna ukuhlala lapha e-America, kukahle kuright konke, kodwa kwabaningi ekusebenzeni lapha kuba buhlungu. I-America yona ngwayo ungakhangela kahle ukustrashwa kwayo, iyafana kuyafana lokuthi izigqile ezingafakwanga ezingekho ngemva kwamabhanzi, esingathi i-civilized slavery. Philela nje ukusebenza, uphilele ukubhadala amabhili, uphilele ukusacrificela abasekhaya. So uyayibona nje into engishoyo baba.
Hayi, ngiyayibona kakhulu. Manje nxa wena ukhangele khonoko okutshoyo okwenzakala ekhaya, ubona ungani kungaqedwa njani?
Kahle kahle kufuneka inkokhelo ezintsha, ngingakubeka njalo. Kufuneka a completely new mindset. Abantu abazasikhokhela abangekho kulaba ababusayo manje. Mhlawumbe kungasiza kakhulu, ngikhangele kakhulu engxenyeni njengoba ngithilo ebantwini abangaphandle. Mina sembona ngani abantu abangasiza ngabantu abangaphandle asebebonile izinto zisenzeka. Abantu abazabuya with a new approach, onje ukuthi asithi simthole umkhokheli njengoba ngitsho ongekho kulaba abakhona phakathi, ozakhangela ukuthi okay, lapha sesifuna ukulungisa iZimbabwe yethu. Into yokuqala ngiqalele ukutheni, into yokuqala kube yikuthi njengoba uyabe ngumuntu ongekho kusystem, uzabe khangela izinto ezikhona kusystem azireverse. Ngiqalele kunje ukutheni iZimbabwe yona ngokwayo singayikhangela inothile. Inotho yethu isezandleni zabantu abalutshwane. Maybe approach yami ingaba aggressive, but abanye bengavumelana layo mhlawumbe angazi. Ekutheni nxa ungumbusi ukuthi izinto zilunge lapha ekhaya, okokuqala kumele sithathe i-wealth yonke kulaba bantu, singabatshiyela sibatshiyela kona abahuquluzi benotho, sithathe sifake engingathi kuma-government coffers, sibisele inotho elizweni. Umuntu, how can somebody be richer than the nation? Into enzama kuyitsho, kumele sithathe umnotho wonke siwubisele elizweni, sibe sesiqalisa ukubuilda from there. Ngibona ngani ingaba yi-approach yokuqala. Konke lokho okunye kuza line up, imisebenzi, ama-factory njengoba sasidlakho kontuthu ziyathunga kuthinithini, konke lokho yakuzalandela sibe yi-manufacturing nation. Nxa ilizwe lona walo selinothile, umnotho welizwe usezandleni zabalutshwane, which is not okay. Nxa kufika lelo langa, niyabona abantu abaningi bebuyela ekhaya, ngoba ukuphile sikuphile emazweni ngama-sacrifices, kubuhlungu. Angeke ukudefine omunye umuntu ongekho kikho akuzwisise kwesinye isikhathi.